Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtshaka zomuse onamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 28 kunhlangula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
ngazinela imali le ukuthi ukuthi amazi angeke sabakhona edolobheni leGwane, njalo wonke into zananzelela ukuthi amafutha hamba sizibhoda la akhwelile nyakeni sezibhajethi ilita yamafutha okwidola 25 $0.50
umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu.
Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu PF angikwazi ukuthi uyakesuka kuliphi ilizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mina umuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu PF.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla esitolo ikhuphuke okumangalisayo, kanti le mali yakwamanye amazwe layo ingasavunyelwa ukusebenza eZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Umasipala wedolobho leGwanda uthi akasela mali yokusebenzisa ukuqhuba inhlelo zakhe ngoba kade ihlelile ukuyisebenzisa lonyaka esiphelile ngenxa yokubhidlika komnotho weZimbabwe. Uthi ukuwa kwesisindo semali yelizwe sekudala ukuqonga kwentengo yemithi yokuhlambulula amanzi kanye lamafutha ezimota. Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale uthi ngaphandle kokuba bakhweze imithelo ngesilinganiso samakhulu amathathu ekhulwini 300%, umasipala uza kwehluleka ukufeza imisebenzi yakhe.
Ngazinela imali le ukuthi ukuthi amazi angeke sabakhona edolobheni leGwanda, njalo wonke into zananzelela ukuthi amafutha hamba sizibhoda la akhwelile nyakeni sezibhajethi ilita yamafutha okwidola 25 $0.50 ongakuthi nxa zingeke ukukhweza uthi kodwa zethu lazi azingeke zisanatha amafutha, azingeke zisahamba, akungeke kusasetshenziswa amatarget athwala izibi, kasathwala izibi yonke into kutsho ukuthi izakuma nje.
Okwamanje idolobho leGwanda libhekane lodubo lokuthilelwa kwamanzi olubangelwa yikuqunywa kwamandla kagetsi. UMajale uthi bayalulungisisa lolu hlupho.
Sicelile njalo kuminister we-energy le-power development ukuthi asixolele ekucutheni kwelayini le eya ezimpompini, kodwa asikatholi ipendulo ngoba as long as amagezi ehamba amanzi angangebe khona okweneleyo.
Umnumzana Khuzi Thendele Ncube yisikhulumeli senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Residents Association. Yena ke uthi laloba besizwa izikhalazo zikamasipala, iningi labahlali bedolobho leGwanda abasoze beneliswe ukubhadala ngoba iholo lezisebenzi lingakhuphulwanga.
Kuzasinzimela sibili ukuthi sanelise ukuba siwabhadale lawo marensi abekhwele ngalolo hlobo. Inkinga yokuthi inzuzo yethu ayikhwelanga, siloke sizuza imali ngendlela ebesizuza ngayo umnyaka lo ophelileyo 2018. Yikho ke lokhu sibona kuzaba nzima kakhulu, kodwa siyakuzwisisa sibili ukuthi laye usebunzimeni, lokho kubangelwa ngumumo omubi womkhonomi welizwe.
Kusenjalo uZulu eGwanda wamukele ngembono etshiyeneyo umthetho enqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Umkhokheli wabatsha kubanda le-MDC ezansi emaNdebeleni umnumzana Edgar Ncube uthi lo mthetho awusoze uthuthukise umnotho welizwe.
Angeke uthi nxa umntwana engayenzi kuhle esikolweni uthi uyamtshintsha ibizo khona eza kwenzakala. Lokho kwenzakaleyo asilo lutho engingathi luya appreciatewa yizakhamizi kumbe ngabahlali belizwe leZimbabwe. Linyathelo liphambuke kakhulu. Angiboni kuphutha, angiboni kusebenza, kuzaba into ezinsuku ezimbili ezintathu nje kuphela.
Unkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi lethemba lokuthi leli nyathelo lizanceda ukwehliswa kwentengo ezitolo.
Ama-rates elisephezulu kakhulu, ikhathi sokusenza lezinto zihlale zikhwela every day, every hour. But khonoku uthi sibhaniwe engxenye singaphonga ukuthi sinike nje insukwana sibone ukuthi izinto zizakwehla yini emashopu. But ngokubona kwami ngibona sekumele ziyehle phela ngoba i-rate la isiyehlile.
Intengo yemoment 142 isaka elilesisindo samathumi amahlanu ama-kg 50 kg lokudla kwenkukhu ebelithengwa ngamadola likhulu lamathumi amahlanu ngeviki edluleyo lamhlanje belibiza amadola angamakhulu amabili lamathumi ayisishiyagalombili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo agoqela elezanu PF lele MDC aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi mhlaka 3. Ngelanga elifanayo kuzaqhutshwa njalo ukhetho lokudinga ukhansila kaward 22 ebuvi lokaward 23 enkayi. Isigaba selupane East sisele singelameli wephalamende ngemva kokubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayelilunga leZANU-PF ngomabasa. Kulamanye njalo ama-by-elections azayo endaweni ezichiyeneyo ngemva kokufa kwabakade bekulezo sikhundla okugoqela umnumzana obedingwa Mguni Vimbai Itswangirai Java, yena owayemela iGlenview South engowe-MDC. Ibandla le-MDC lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lwelupane kulandela ukunqoba kwalo eKaloma kwenye i-by-election esanda kwedlula. Eminyakeni embalwa edluleyo bekunzima ukunqoba iZANU-PF kuma-by-elections. UChris Kande we-Studio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleleni North, umnumzana Prince Dubeko Spanda, wachasisa okuningi ngamalungiselelo abo elupane.
Mbona ngami kule MCA kulalela mama uMakhuphe, hhayi namanye nje ukuthi amabizo akhona ukuthi ubazahlifake funa ukuthi wakhangele njalo ephepheni. Hhayi abanye nje ngenxenye liyabe I think ilukuzenda ayifakile kuthiwa yini le Mthwakazi ayifakile, ngingazike kanti indaba sarila le ngwaye nayo ifakile futhi kuthiwa belithi. So maningi amabandla akhona awayo afakile, but obviously i-contest yaziwa ukuthi iphakathina kwezanu-PF lata.
Ye manje kuhamba njani amalungiselelo, liyakhankasa yini?
Kulezi nsuku uthi Chris kusakhankaswa yini kulezi nsuku? Kulezi nsuku umuntu ngamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela iZANU-PF angikwazi ukuthi uyabesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mina umuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela iZANU-PF ngoba iZANU-PF ububi bayo sokusobala, ukwehluleka kwayo sokusobala. Okwethu nje sikwenzayo kuyakhumbuza abantu ukuthi lingakhohlwa ukuthi hayi lokhu okukhona kase sakufuni. Ngakho ke mhla ka 3 August asambeni siyefaka lokho okuyikhwesi kufiselayo.
Uzamela ibandla ngubani njalo lo weZANU-PF uyamazi na?
Owethu omela ibandla kuthiwa nguDalumuzi Khumalo, yindoda ezalwa khona ngale elupane, yindoda eke yaba ngusineta, yathi siphumile kuba usineta yahlala njalo elupane kwampana ingusomabhizimusi owaziwayo ngaphakathina kwelupane, njalo yindoda eyaziwayo ukuthi kayilahlanga abantu bayo, yahlala labantu bayo kwaze kwaba lakathina.
OweZANU-PF ke uyamanga?
OweZANU-PF mzwa kuthiwa ngumlungisi, kuthiwa umlungisi Dube. Hayi akazakali kakhulu la kibo ephathini yabambona ukuthi abaningi bayamazi.
Lezi ezinye izigaba ke ukhetho lwenziwa nini njalo ngezani?
Mhlaka 3 August njalo sile by-election ku-ward 22 eyebubi. Lapho kwabhubha ukhansela owayekhona owayengowezana. Soke sifakile ama-candidates njalo kube I think ngamaphathi amathathu ngamane. Enkayi ku-ward 23 lakho sile by-election mhlaka 3 August njalo. Eka kansela ngemva kokuswelakala kuka kansela weZanu PF.
Kukhanya kulesiphithiphithi esigabeni seMathabeleland North kwezinye izigaba zelizwe wona akhona yini ama by-election?
Ama by-elections akhona ilizwe lonke kuwadi 32 kumbe 33 eBikita kule by-election lakho ngemva kokulahlekelwa ngukansela weZanu PF wabhubhayi. Ngiyakwazi ukuthi khathesi njengoba uzwile ukuthi kubhubhe umgoli kutsho ukuthi sokuvuke i-by-election njalo eMathabeleland South. Ama-by-election maningi bonani kulamanye futhi amawadi angaba mabili mathathu ezakha east nanku lakho sokuzwa izolo ukuthi u-MP weZanu PF khona ngale usebhubhile. So-ke ama-by-elections hayi maningi. Ama-by-elections maningi kodwa mina ngakutsho nje ngokubona kwami hayi wonke silungele ukuthi siwathatha. Ambona ukuthi kuyabuyelwa emuva, mbonani wonke siyawathatha njengoba siqalisile kubonyanga le lapho kuqalise khona abe lokhu esiza kwaze kwayafika eKadoma silokhu sithatha kutsho ukuthi hayi ambona ukuthi sisaya kuma sokuyikuthatha konke okubuyayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo we-MDC esigabeni seMathabeleland North njalo umela iBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Sekhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzahlangana lezinduna zeMathabeleland kanye lezeMidlands kobulawayo namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi abantu abazatholakala belamacala enkohlakalo imithethwandaba bazathathelwa yonke impahla yabo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Igama lami ngingusithole kobulawayo. Ngithanda ukulibingelela lonke elisebenzela iStudio 7. Lani lonke balaleli iStudio 7. Lamhla ngithanda ukukhuluma ngodaba oluzwisa ubuhlungu, udaba lwe-corruption elizweni. Okumangalisayo yikuthi abantu bona laba asebeqanjwa ngabantwana ukuthi ba-corrupt kudala kwakhulunywa ngabo, ikakhulu u-Obedi lo Wikineli laye uMagunja yena lo we-Reserve Bank. Kudala kwakhulunywa ngalaba bantu. Kodwa into emangalisayo ukuthi akulanyathela eselithethwe uhulumende ukuthi laba bantu babotshwe bangene ejele. What kind of a government is running this country where all big thieves are being saluted outside the prisons while the small thieves are full in prisons? Yebo kambe uMnangagwa uthi uzakhetha ikhomishini yokuthi icubungule udaba lolu. Kodwa maningi phela amakhomishini aseke abakhona kodwa kungaphumi lutho, kungenza umehluko. For instance, ikhomishini kaMohlante kwaphuma ukuthi amasosha abulala abantu kodwa into yakhona yayathezelwa phansi, akula nto yaphumayo. Abadala okwamanje sebeze betshelwa ngabantwana ukuthi ilizwe alimanga kuhle ngendaba ze-corruption. Kodwa bona kuyibo abangena ephalamende belanda nje ukuyakwenza umsindo lokulwa le-opposition lokulala kungaphumi lutho into abayingenele ephalamende. Lokhu kuyalyangisa ukwenza ilizwe lethu libe phansi. Yikho abantu ama-investors they can never come into this kind of country with all this corruption. Kuyayangisa shame. Ngiyabonga.
Siya Ngiyabonga basakazi labalaleli. Hayi, wamubono ngokuthi bakithi ama prize asiwazi ukuthi singathi akhwelile lokuthi izinto zona vela imali asikwazi. Be singacela ukwaziswa ngama prize echukela nje ukuthi 2 kg imali kwenzeke ukuthi sikhulume ngokuthi akhwelile. Impuphu 10 kg imali, iflower, amafutha. Sibe sibakwazi ukuthi akhwelile. Labo labahamba benquma kumbe bahamba bephethe amaphepha lama prize kasikwazi. Iprize esiyaziyo yamenyezelwayo ngedizile petrol. Ngabe zonke iprize ziyaphunyelwa egcekeni njengamafutha ezimoda ukwenzela ukuthi abantu labe lobu fike esitolo bekwazi ukuthi into ikhwelile. Sincediseni khonapho shua ngoba thina siyadubeka ezintweni ezidliwayo lezi njengabompuphu lamafutha lechukela. Iziphofu zikhonapho, izalukwazi zikhonapho, abantwana abangalabazali bakhonapho. Ibabeka ngaphi njengoba liyakwazi ukuthi lizwe liwomile lithi alilamali sibili liyakwazi, kodwa manxa sekuhamba ngaleyo ndlela lingafaki umthetho lifake nje uphonge kuphela, kababanjwe phela sizokutona libambile abantu belandele khonokhweli kuchoyo kumaprize. Ncedisanini sibili, ake sithule. Mageza.
Basakazi bami, ngiyabingelela. Mina ngingushoniphana inkomo, ngilapha eSouth Africa. Msakazi, mina engikubona ngokwami ngesimo sasekhaya laphayana, ikhe ngifuna ukukhuluma ngakho. Kubuhlungu ukuthi sibone ilizwe lethu likhipha lezi ezinye imali zokwamanye amazwe, ikakhulu thina into ebesiyikhalela yokuthi ngabe bayathatha irandi msakazi basebenzise lona, ngoba kuyilona elikumakhelwane eliseduze futhi asibe njalo. Ngoba sikubone ngo-2006 kuya ku-2008 msakazi, kwakunzima kakhulu. Asazi kulaba abasiphethe ukuthi bona basolana ukuthi bejoyine mhlawumbe irandi yoneni, noma nje kungaba yilokho ukuthi South Africa ifuna ukuzicontrolela irandi layo lisetshenziswa eZimbabwe, ngabe bavumelana na ngalokho. Umnotho wethu uzovuka. Asazi i-RTGS leyo ukuthi izolivusa naye ilizwe. Hayi, siyathola nje sibheke msakazi. Ngiyabonga.
Sihlanganela kho lapha kithi kuleli lizwe ukuthi kuthiwa amarandi lamapula lamaasasebenzi ibunzima bukhulu kakhulu lowo, ngoba ayisiboni impela ukuthi kuyimpumela engaba right leyo kuthiwa ilizwe leZimbabwe kungafuka. So kuyikufa kwalochosi wakanzima kakhulu, ayikho into ebambekayo ngebhondi sele nzima kakhulu ngaleyo mali. Nabele ngathi maphandleni yayisivaliwe vele esitolo ufika layo bengasayamukeli i-$2 vele ibisiyi-2 rand. So kulowo nzima kakhulu kona lapho mazokuthatha kuyiyo esebenzayo lenye besithembele kiyo sikhithiwe. Sizibuhlungu kakhulu ngalokho. Mina engikhulumayo igama lami ngusowethu Ishmael Moyo Temba Malaza Mpuma kususaphe Blamri. Ngiyabonga.
Laboke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo. Usithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Selixwayise uhulumende weMelika ukuthi kumele aphuthume aphume lomhlahlandlela wenkulumo zokwesulwa kwezikhali zempubhiso ezigcinwe yiNorth Korea. Kudubuke ibhomba elibulale ipolisa elilodwa eTunisia njalo lalimaza abantu abayisishiyagalombili edolobheni leTunis izolo. Sikhangele udaba oluhamba phambili eMelika. Inkulumo mpikiswano phakathi kwamalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats adinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo iqhubekele phambili izolo kulokudlephana okukhulu. okhanya ekhokhela kulomncintiswano omnumzana Joe Biden uchotozwe ngunkosikazi Kamala Harris emethesa umlando wokusebenzelana labantu abaziwayo ngokuzonda abantu abamnyama ngesikhathi elilunga le-Senate. Unkosikazi Harris laye ungumuntu omnyama. Kodwa uBiden uzivikele kulokho wachotoza unkosikazi Harris esithi laye akulalutho alwenzela abantu abamnyama ngesikhathi engumtshutshisi. Ozanqoba lapha nguye ozamela ibandla lamademocrats ancintisane lomongameli Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe.
Kunzima lapha ukuthi ngaqamba umuntu engathi ngilonge engibona ngathi uzophumelela ngoba sibona nje ukukhankasa kwabe khankasela ukhetho nje kuqala kuphezu kwesiphithiphithi esibe kakhulu. Kukanti futhi yena umnumzana uDonald Trump laye sibona ngathi abantu bayamsola kakhulu ngezenzo zakhe asezenzile. Lalapha abafuna ukuyancedisa kukhetho lapha ngibona ngathi bayasola kakhulu indlela asenze ngayo, i-track record yakhe imbi kakhulu. Okwamanje kunzima ngoba besaqala ukukhankasa, ngibona ngathi nganikeza ithupha kancane bakhankasa size ukuthi bathini, bese singaba lo mbono ongcono ukuthi ngumbane sibona ngathi nguye ongathi ukhankasa kulezinga nguye ongaphumelela.
Umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo, abasekeli bebandla bathi bafuna kube nguye oncintisana lomongameli Trump ngomnyaka ozayo. Kukhona yini obona kumphambanisa acine engasabanga nguye onqobayo?
Angiboni ukuthi kungenzakala ukuthi agwenxeke. Ngokubona kwami ngibona ngathi i-experience yakhe nje yiyo enze abantu bangathi bamlandelela, bayamxhasa. Sinoba sikunazele lapha xa sikhuluma ngendaba zokuxhasa, uthole phela umxhaso ongathi uyabonakala uphezulu. Njalo igephu leyaseyivulile nje zisuka. Ngibona ngathi ingabe iyi-statement esuka ebantwini ukuthi hhayi umuntu esingathi singaba lethemba kuye ngulo.
Njengoba bebaningi kangaka abebandla lamademocrats abancintisanayo, awuboni yini becina begwenxana mhlawumbe bacine besenza kube lula ukuthi umongameli Trump abanqobe?
Ngibona lokho mpela kungamsebenzela uTrump ukuthi kube khona iziphithiphithi ngoba sikhanazela izikhethezeki nxa kusiza ekuqaleni ukukhankaswa lapha kuyaqala ukuphumisa iindaba ezithile ezimbi, iindaba ezingcolileyo kuthiwa ubani wena wenza kanje, ubani ule cala elinje. Ngibona ngathi ngobuningi babo bazalwisana leso siphithiphithi sizadala mpela ingxabangxoza enkulu kakhulu engagcina ithatha amandla kumbe ngathi le focus yabo ukuthi bakhankase. Ugcine ngapha umnumzana uTrump usephunyukile waphumelela.
Abamnyama abancintisayo abafana labo Cory Booker labo Kamala Harris, amathuba abo na ubona eminjani?
Angibona amathuba abo mpela angathi aphezulu, aphansi kakhulu ngoba asiboni abantu abaningi abangathi balesiso sokubalandela kumbe nje singathi generally nje ukuthi kukhulunywe ngabo nje kakhulu, babonakala ngathi ngabantu abangela sindo kupolitics, njalo abangela experience engathandwa ngabantu to a point ukuthi sebengaze babakhethe ukuthi babe ngabakhokheli belizwe.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ekhona namuhla. Iqembu leTunisia lizanqikelana lele Mali kuthi ele Ivory Coast libhuqane lele Morocco. Ele South Africa lona lizabhuqana lele Namibia. Izolo ele Algeria linqobe ele Senegal nge-1-0, kwathi ele Kenya lanqoba ele Tanzania nge-3-2. IBurundi yona inqotshwe iMadagascar nge-1-0. Ele Zimbabwe lizanqikilana lele DRC ngesonto, ngumdlalo oqakathekileyo kakhulu ngoba linganqotshwa liyabe seliphumile kulomncintiswano. Kunjani maseku nje lingabalinjani emagumbini omane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu siyalibona ku Facebook njalo libukele kulo beauty ba Monde T uthiwe namavuko omsakazi kuzoba lo Aaron Dube umthembo osthembayo uthiwe na good morning livuka njani khona ngapho hayi siyavuka Dube singazi wena Campbell Ndlovu uthi wena morning Musa Mazibuko uthi wena babankomo livuka njani ngibukele ngisesowetho siyavuka Mazibuko siyabonga Mandla Gama uthi wena amavuko bakwethu amavuko la kuwe Gama Vusani Pepe uthi wena good morning uzobake lo ndukwazimthayi nkani yasiza goqandlebe utwena livuka njani mthwakazi
kunjani uma kushe madoda banisedlalakatshana phansi kona nemagusini madoda
Clement Makwaza esigqibela uhlelo ngengoma emnandi uthi yena usehlala khatshana sile themba likholisile lamhlanje kungolwesihlanu nje sesilungiselela impela viki phela ukuzigqiba izosuku sikhangele bezihamba phambili umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi ngokuphindwe kathathu amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane east edale lephalamende likhumbule zikona iza kusihlwa ngo-half past 7 olivalelisayo ngontungamili nkomo asidibaneni ngolwesibili siqalile eyami impelaviki itshone kuhle.